ukuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 kubikwa kubangele ukuqansa kwezehlakalo zokuhlukumezana kwabesilisa labesifazane kwabathetheneyo loba abahlala bonke abenhlanganiso ekhuthaza ukudalwa kwamathuba okusebenzisana kuhle kwabesilisa labesifazane ukwehlisa udlakela phakathi kwabo. Eyephadare enkundleni Men's Forum on Gender bathi uphenyo olwenziwe yikomiti eyeZimbabwe Vulnerable Assessment Committee, ZIMVAC, ngalomnyaka ka-2021 iveza ukuba isimo sokuhlukumezana kungela kuchayana eye-emotional abuse yiso ebese kubanga laphezulu obona ngokuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni yephadare enkundleni Men's Forum. Umnumzana Zipho ngeZipho Ndebele ulandisa kabanzi ngalokho.
Even sprakho COVID, imali yonke kayingahambi ekhangela i-COVID. Kulamanye ama-issues anjengokuhlukuluzana ngemakhaya adinga abana sibe siwakhangele. So edinga abana sincedise abantu because abantu bayafa ngokuhlukuluzana, abantu bayalimala ngokuhlukuluzana. So asingaba-ignoring, asifakeni ama-resources ukuthi ama-service providers njengamapholisa lamanye njenge-social services bakwanise ukuthi kungabe ngezwa i-case i-report bekwanise ukuyafika masinyane kungabi lo monakalo omkhulu.
Ukuze lunqotshwe udubo lolu, uNdebele uthi kumele uhulumende engeze imali azabela inhlanganiso zabasebenzisana labahlukunyeziweyo abesilisa labesifazane. Kungakhangelwa kuphela ubhubhane lwe-COVID-19.
Yikho engicelayo ikakhulu kuhulumende wethu weZimbabwe bana kasincediseni abantu abancedisa abantu abahlukuluziweyo ukuze abantu bakwanise ukuripota. Njalo xa kuvuma sibe lama safe shelters kuzo zonke izindawo, kuhlanganisela safe shelter abomama labo baba kuzo wo wonke ama district esilawo eZimbabwe, sibe lama shelters ona la ukuthi umuntu engahlukuluzwa akwanise ukuyahlala khona acatshe kuze kube safe ukuthi abuyele ekhaya.
Abamabandla esiKristu abumba umanyano weZimbabwe Council of Churches bathi lanxa beqhuba inhlelo zokusiza inhlangothi ezijiyeneyo zempilo olokuhlukumezana kwabesifazane nolwabesilisa, bavame ukugxila ekuncedeni abesifazane. Kodwa unkosikazi Stella Nyathi webandla le-Church of Christ in Zimbabwe elingelinye lamalunga awe-ZCC uthi lanxa kukhona ukuhlukunyezwa kwabesilisa, isilinganiso esikhulu sababhekane lalolu dubo ngabesifazane. Kungalesi sizathoke unkosikazi Nyathi esithi bona njengebandla bagxile kakhulu kunhlelo eziqondiswe kwabesifazane lamantombazana lanxa ekuvuma ukuba abesilisa labafana labo bezidinga lezi nhlelo.
Isimiso sebandla siyikuthi siloyisa ukumisa udlame kubomama lakumantombazana, njalo futhi sisithi hatshi ekwendiseni amantombazana esesemancane.
Uhulumende uthi ubhubhane lwe-COVID-19 selubuyisela muva inhlelo zokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazane, ikakhulu ekwenqabeleni izehlakalo zokuhlukumezana kwabesilisa labesifazane kohlobo lwe-emotional abuse. Lokhu kuvezwe ngumphathintambo wendaba zabesifazane lentuthuko yamabhizimusi amancane laphakathi, unkosikazi Sithembiso Nyoni.
Asibambaneni, sivikele abantwana, sikhulise abantwana kuhle ukwenzela ukuthi ikusasa lethu phela lisezandleni zabo. Njalo umntwana oyinkazana inhlanyelo yesizwe. Uma singabaphatha kubi, lesizwe asoze siphatheke kuhle, asoze sibe nekusasa enhle.
Abomanyano wenhlanganiso ezilwela ilungelo labesifazane lamantombazane, ye-Women's Coalition of Zimbabwe, bathi inhlolisiso esithe yenziwa kweZimbabwe iveza ukuba owesifazane oyedwa loba intombazane phakathi kwabathathu, 1 in 3 women abakuminyaka esukela kwelitshumi lanhlanu kusiya kwengamatshumi amane nathoba munomunye, 15 to 49, kungase bake bahlangana lomhlobo wokuhlukunyezwa ngokwendlela yasemzimbeni, i-physical violence. Kuthi oyedwa phakathi kwabane, 1 in 4 women kungase bahlangana lezehlakalo zokuhlukunyezwa ngokocansi. Abenhlanganiso ebona ngendaba eziphathelane labesifazane lamantombazane kumanyano wamazwe omhlaba e-United Nations Population Fund bathi lanxa kukhona okuningi osekuthe kwenziwa njalo okusayenziwa ukupha amandla kumantombazane labesifazane kulutshwana osekuthe kwenziwa ehlangothini lokubambisana labesilisa labantwana abangabafana edabeni lodlakela oluqondiswe kwabesifazane. Ngimele uStudio 7 iseHarare, ngingumevisi Gama.